Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ya sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 1 kunhlangula 2023 yimi untungamili nkomo ezihamba phambili amalunga ezanuPF edalele parliamente apasise umthetho osolwa ngabanengi oweCriminal Law Amendment Bill obizwa njalo ngokuthi Patriotic Bill wona owenza kube licala ukuthi izizalwane zeZimbabwe zisole ilizwe lazo kumbe uhulumende abalokhe bengakayihlola amabizo abo kuvoters roll bakhuthazwa ukuthi baphuthume namuhla ngoba kulilanga lokucina ngakolunye uhlangothi uhlelo lokubhalisela ukuvota luchithwa kusasa amabandla ezombusazwe athi aselungiselele ukhetho umongameli Mnangagwa aveze izolo ukuthi luza kwenziwa mhlaka 23 kuNcwabakazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amalunga ezanuPF edalele parliamente izolo ntambama apasise umthetho osolwa ngabantu abanengi oweCriminal Law Amendment Bill obizwa njalo ngokuthi Patriotic Bill wona oyenza kube licala ukuthi izizalwane zeZimbabwe zichothoze ilizwe lazo. Amalunga amabandla aphikisayo athi leTRC leMDCT ehluleke ukuvimba lokhu ngoba iZANU-PF ilamalunga amanengi kuleli dale. Abamabandla aphikisayo laba labalwela amalungelo oluntu bathi umthetho lo ujonge ukuhlukuluza abantu abasola umbuso weZANU-PF. Phansi komthetho lo kuba licala ukuthi izizalwane zakuleli zikhulume labohulumende bakwamanye amazwe ngendaba uhulumende weZimbabwe athi zilakho ukulimaza ilizwe. Namuhla lusuku lokugcina lokuthi abantu abafuna ukuvota kukhetho lwalonyaka bayehlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise izolo ukuthi ukhetho luza kwenziwa ngoNcwabakazi mhlaka 23. Uhlelo lokuhlola amabizo lolu olwe-voters roll inspection luqale mhlaka 27 kulinyanga njalo abantu abanengi bebekhala ngokuthi kabawatholi amabizo abo ku-voters roll. Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho lwalonyaka lona luvalwa kusasa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana Hussein Sibanda yena othi abalokhe bengakahloli amagama abo kumele baye emahofisini eZimbabwe Electoral Commission namuhla njengoba kulusuku lokugcina kanti lalabo abalokhe bengakabhalisi kumele bayebhalisa nanku phela lalo loluhlelo lugqitshwa kusasa.
Okuqakathekileyo ukuba wonke umuntu ahambe ayekhangela ukuba ibizo lakhe likhona ku-voters roll. Lokhu yikuthi umuntu akukhangele kulenjini kodwa ahambe ezikhangelela lapho kumele avotele khona. Kuyinto eqakathekileyo leyo ngoba awusoze uvunyelwe ukuba uvote nxa ibizo lakho lingekho ku-voters roll.
Iyona iZimbabwe Electoral Commission ungathi ilulungiselele yini lolukhetho ngokugcweleyo njengoba sibone abantu abaningi bekhala ngokuthi amabizo abo kabawatholi kuluhlu lwe-voters roll.
Nxa sikhangele mbona ngani lokhu kulo msebenzi okumele wenziwe ngokuphangisa ngoba nxa sikhangela ilanga lanamhlanje sithola imbiko ebantwini abaningi ngoba amabizo abo ngabe kuyikuthi kawakho kumbe asendaweni ezikhatshana nalapho abakhona okokuthi kuyinto okumele ilungiswe yiyo iZimbabwe Election Commission. Kuyinto eqakathekileyo ngoba nxa ibizo lomuntu lingekho kuhlulu lolo le-voters roll engeke akwanise ukuba ayevota kumbe abe yingxenye yokuvota. Ngakho kuyinto eqakathekile kakhulu. Ngathi nje vele lona ukhetho yi-voters roll. Nxa ingekho akungeke kwaba lokhetho ngoba yikho lapho abakhangela khona igama lakho bese bekuvumela ukuthi uhambe uyevota. Ngakho-ke le yinto eqakathekileyo okumele ilungiswe iZimbabwe Elections Commission ngokutshetsha ukwenzela ukuthi abantu bonke basuthiseke ngokubanjwa njalo langomsebenzi lo ozakuba khona owukhetho.
Bayakhala njalo abanye ngokuthi kumenyezelwe ukhetho umthetho we-Electoral Amendment Act ungakapasiswa ongangokuthi inguquko ebikhangelelwe phansi kwalomthetho ayiseyikusebenza kulolu khetho. Ungathini ngalokho ngoba siyabona abanye abamabandla aphikisayo bakhala ngokuthi ngaphandle kwenguquko ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Kulusizi kakhulu ukuthi abantu abaningi kade besebenza besenza ama-contributions bekhangelela ukuthi kube lo tshintsho olungaba khona kwezinye izinto ezilotshiweyo ngomthetho wokukhetha lapha eZimbabwe. Ikakhulu sikhangela ukuthi kulabantu abanjengabomama lama-youth ade khangelela ukuthi bangathola amakota amanye khonaphana ingxenye ezibekwe eceleni eziyabe zikhangela omama kuphela ezinye zikhangela abatsha kuphela kodwa ngokukhanya ngani isikhathi sakhona soze sibe khona nxa sesikhangela ilanga eselibekwe ngumongameli kushuthi akusoke kukwanise ukuthi kwenzakale lokho iparlamenti ayisoze kukwanise. Kulusizi kakhulu ngoba bekuzayenza umehluko kunani labomama abazaba khona le eParliament, le nani lentanga ama-youth esiwafunayo labomama siyabafuna njalo ukuthi bebe khona ukwenzela ukuthi izinto ezihlupha omama lezinto ezihlupha abantu abatsha zibe khona kuParliament kube labantu abazimelayo.
Umnumzana Hussein Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Amabandla ezombusazwe athi lanxa imikhankaso yawo iqhubeka aselumelele ukhetho lokudinga amakhansila, amalunga ePhalamende kanye lomongameli. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngoNcwabakazi mhlaka 23. Ngokwazisa ukamongameli yamasoni Mnangagwa izolo. Kodwa amabandla aphikisayo afana le-CCC akhala ngokuthi bekungamelanga usuku lokhetho lwaziswe idale lephalamende lingakapasisi umthetho ophathelane lezokhetho owe-Electoral Amendment Bill. Ukwaziswa kosuku lokhetho kutsho ukuthi inguquko ebikhangelelwe phansi komthetho lo ngeke isetshenziswe kulolu khetho. Sixoxele sikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Sithan Chirodza.
Ukulungiselela ukhetho ayisiyonto engahlupha i-Citizens Coalition for Change, ayisiyonto esihluphayo thina. Into ehluphayo nje ikuthi sokulemigoqo esifakwe endleleni, sokulemigoqo owenza ukuthi ukhetho olubuyayo lungabi lukhetho olukhululekileyo, ukhetho olungeladlame, ukhetho esingathi thina ukhetho oluphucukileyo. Ngoba ukukhuluma esikwenzayo okwamanje sizananzelela ukuthi abantu abaningi sebelahlwe abasayenelisi ukuthi bevote ezindaweni ade bevota. Kulabantu ababevota kususela 1980 ku-police station eyaziwayo okuthi namhlanje bazibona sebengekho ku-voters roll. Ikwenzwa ngabomo kweZimbabwe Electoral Commission yona le esihlala sibabaza ukuthi kayibe yinhlanganiso ekhululekileyo. amalungiselelo okhetho ayisiyonto esingayikhuluma kathesi ngoba thina sihlala sihlomile njengamaqhawe kamzilikazi. Kodwa into esingakhuluma ngayo yikuthi sokulemgoqo esilokhu ifakwa endleleni. Imgoqo enjengokuthi amabizo asekhithiwe kuvoters roll.
Ungathi lokho bese kungcono yini? Sokulungisisiwe yini?
Sokulamahonga-honga into esingelaqiniso layo ukukhonona. Abanye bathi khona bekusetshenziswa iregister yeZANU PF ufakwa amabizo eZANU PF, amanye amabizo angaziwayo ekhutshwa. Ukucabangela kwabantu asikwazi ukuthi liqinisa yini kumbe nathi, kodwa into ekhulunywayo ngabantu. Awungathi ungena eZEC balayo abayibiza bethi alpha numeric iregister yabo ekhanyisa ubuso lakho konke ama details awomuntu afakwa skathi iregister. Into emangalisayo ikuthi nxa sokuprintwa iregister kumbe iroll eya kuma police station, sotholakala ukuthi istation iba le 440 amabizo njenge police station e Bradfield. Tholakala ukuthi lamabizo ayo 442, kodwa bona abezek besazi ukuthi ipolice station imele ibe labantu abayi 1000. So sikhuthaza abantu ukuthi baphume ubunengi bekhangela amabizo abo bengaswela bekhona ngale ezek.
Umnumzana Swithani Chirodza ngowebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Believe Gawule, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngabanye abathi kunengi okusilelayo okumele kugcwalisiswe phambilini kukhetho.
Sikusadak region la esilandela khona indlela isadak eqhuba ngayo ukhetho, silandela ilokuze indlela esiqhuba ngayo ukhetho lapha kusadak region, yiko sikwenzayo kanye. Yebo phela bavunyelwe labo abanye ababe le ndlela yabo ukuthi bethe hayi, kodwa lapha sicela kutshintshwe lokhu lapha ngokuhamba kwezikhathi ezizinto ziyaguqulwa nje lapha lalaphayana, kodwa kungayisiyo into embi. But ukhetho lumele luqhubeke ngoba isisekelo sombuzo sithi ukhetho kalube khona. Akusokuthanda komuntu, akusokuthanda kwabani, isikhathi sokuhleleka kokubuswa kwelizwe ukuthi kulandele imithetho ekhona, ikakhulu isisekelo sombuso yelizwe leZimbabwe esiyiswe silawula inhlelo zonke ezimele zilandelwe ingayihulumende lamabandla ezombusazwe. So akula yinye indlela etshintshileyo, njalo akula muntu ongakhale thena akukungani ukhetho lisiba khona kathesi, njalo yini kungani kulalokho okusilelayo kumbe lokhu lalokhuyana. Yebo phela kungaba khona okukhala njengoba ngisitsho, kodwa isikhathi sokukhetho isikhathi sokukhetho sifikile, akuguquleki lokho.
Lina kuZANU PF lingathi lilungiselele yini konke kuhamba kuhle selimelele umzukwana welanga?
Ukulungiselela Nkomo kakhulu kubonakala ngempumela yokhetho ukuthi hayi, neqiniso laba bebezilungiselela laba bangazilungiselelanga. Asihambeni ekhethweni kuphuma okuphumayo, yikho kukhona abantu yibo abakhulumayo, isihluzo ngabantu yikho kuqakathekileyo khonokho. Asihambeni ekhethweni okunye kuzaphuma khonapho. Kodwa mina ngokubona kwami thina njengebandla, hayi, amalungiselelo ayenziwe sibili, kodwa phela yikho kuyabuya phela isikhathi sokukhampena Nkomo. Ingathi nxa sesikhangela kungathiwa inomination court ingahlala, abantu sebelenyanga yokukhankasa, yikho sizakhankasa ke sidinga usekelo kumulini yeZimbabwe.
Abamabandla aphikisayo bakhala ngokunye bathi i-voters roll lokhu ingekho, lokhu besaliswa ukuphuma emsakazweni zikahulumende la semaphephandabeni kahulumende. Bathi zonke lezo izinto ezenza ukhetho lweZimbabwe lungabi ngolukhululekileyo.
Ye, okukhona Nkomo yikuthi i-voters roll kayiphumeli ibandla elinye amanye amabandla engayitho. Ngokwamabandla wonke i-voters roll izatholakala ngesikhathi izekhe ezayikhulula azakhipha khona ukuthi amabandla onke ethole i-voters roll. Izatholakala ngoba kathesi izekhe isesebhizi, kathesi kwenziwa i-verification exercise. Kuyathi nxa sokuphelela i-exercise kube sokusibalele ukuze esilungeleyo ukuthi itholwe amabandla azombusazwe. Okokusakaza lokhwana kulamaphephandaba lalaba abanye be-OZBC kunjana nje ungakhangela emazweni anjengabo America nalawo abathi bona balandela sibili ulungelo loluntu ngokugcweleyo besenza izinto zonke, bethi bona bayenza izinto ngendlela ehlelekileyo. Kodwa sathola labo-CNN labo bani bani besiba lamacele abamelayo nje lamaphepha lamaphephandawo besiba besuthi hhayi, laba abamelelela icebo akhuluma kakhulu. Lakini kona baku-Studio 7 kuyakhulunywa ukuthi lina lekelelela elinye icele elithile, babe bekhuluma Nkomo abantu abayekeli ukukhuluma khonokho. So ngako-ke lokhwana sizekuphela ukukhala kwabantu.
umnumzana Pilif Kaule lilunga lezano PF. Ngemva kokumemezela usuku lokhetho izolo, umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise kwele Malawi ukuya kwethekelela usowabo wakulelo lizwe umongameli Lazarus Chakwera okwensuku ezintathu. Inhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi ukukhuphuka mahlayana kwentengo yempahla ezitolo sokubangele ukuthi impilo ibe nzima ebantwini. Isiphathamandla salinhlanganiso esigabeni seMatabeleland, umnumzana Comfort Muchekeza, uchazisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Sonke siyakwazi eZimbabwe, umuntu ule United States dollar, umuntu ule South African rand, umuntu ule Botswana pula, umuntu ule Zimbabwean dollar, commonly known as RTGS. Imali zonke lezi ziyathenga lapha. Intengo ikhwela kakhulu ngemali yalapha ekhaya eZimbabwe. Into yenza ukuthi ikhwele kakhulu, ama rates ayachintsha almost every day. Unofficially. Officially, kuchinja once a week. Government ya ile auction eyenzwa once every Tuesday. But abantu abanenye, labanye amabhizimusi abayenza izinto eziphandle komthetho bachinja ama rates abo every day. Khona ukwenza ukuthi intengo yeZimbabwean dollar idure kakhulu.
Ngalesi sikhathi ungathi kudingakala imali enganani ukuthi umndeni owodwa uziphilise. Ubulula yini ukwenza isamo ngemali leyi ngendlela intengo yempahla ikhuphuka ngayo?
Into le siyayenza every month what we call i-family basket. Lokhu siqhubeka siyenza lokho. I-challenge ingaba khona, otherwise after a week or so uyathola ukuthi imali lesiyana siyabe sesitshintshile. Ende kakhulu ziyabe zitshintsha nxa sesisebenzisa ama rates e-black market. Ku-official rates uyathola ukuthi kuyatshintsha mpitshana mpitshana, akutshintshi ngendlela okutshintsha ngayo ku-black market.
Uhulumende uthi wenza imizamo yokuthi uhlupho lolu lube nganeno. Libone ngani imizamo kahulumende iyadala umahluko yini?
Ihulumende iyaseyenze imizamo eminingi yokuthi into zibe ngcono, ama prices ayehle, into zitholakale. Like khonoko sikukhuluma kwe-auction okuyenzwayo ukuthi amabhizimusi amaningi especially baku-production labanye babezuza i-United States dollar nge-rate officially. Thina sikhangelela ukuthi ihulumende i-publish labana abanisuza imali, then balandelele ukuthi imali leziyana bazisuse nge-official rate. But nxa sebebuya kuma-consumers, ama-consumers are not benefiting. Bethengisela ama-consumer ama-products abo, sebatshela ukuthi imali lezi siyazisuza usisuza umsika waphandle ku-black market. So akusakhanyi ukuthi labana abazuza imali ku-auction nge-rate ikahulumende bangaphi. So uhulumende kufana ukuthi ilandelele kakhulu, ibone ukuthi abantu bonke abasuza imali lezi, imali lezi ziyafakwa ku-business leqiniso yini, and ama-consumers ayabenefitha yini kumali lezi. I think umsebenzi ngowethu sonke ama-citizens ukuthi lathi sibone ukuthi siyenza izinto zokuthi impilo ibe lula kithi sonke.
Umnumzana Comfort Muchekeza yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi, i-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland. Ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokuqhamuke ukusilela kwempuphu esitolo kodwa itholakala emkambo wensitha. lethi imbangela ngamankampani agila imikhuba. Iphephandaba leHerald lona lithi iZimbabwe Electoral Commission yakulandula ukuthi igile imikhuba ngoluhlu lwabavoti olwe-voters roll ngemva kokuba abantu abaningi beswele amabizo abo. Singene kusigaba sembiko yenu.
Studio 7, livuka njani basakazi be Studio 7 labalaleli bonke. Indaba yamabizo le indaba yezekhi le indaba yenzima kabi le indaba yenzima kakhulu sibili. Angazi ukuthi kanti amabandla aphikisayo vele abakwenzayo kuyini ukuzenza abantu abavotayo babe lethemba lokubana lolu khetho solokuqilibezelwa mpela. Uchamisa engomunye, uchamisa engomunye, ngabe kuyayala idelimit e current delimitation yangayivumi vele ayiyale vele kubuyele ku-delimitation boundaries yakudala ka-2018 kusetshenziswe yona yakudala leyakhathesi ngoba ibolile izekhi yinyakanyaka iyezi inyakanyaka kuphela ikuriga kodwa ukuthi hlezi lapha akula election abangayiwina xa bona bekhala bethi umnangakho ka-announce i-date ka-announce i-date bagijimele ayiphi i-election abayibonayo nto abazayinqoba vele.
Yeah, Studio 7, siyabingelela sibonani basifakazi kanye labalaleli, siyabingelela. Sithi ziyande sifilo sizosinyama sikamthwakazi. Sibonge lapha nomongameli esememezela usuku olukhulu mhlawumbe ngamashumi amabili nantathu. Kuncwabakazi. Asambeni impela, asambeni bantu bakithi siyevotanini. Lamabizo ethu sibona ukuthi siyawathola lapha esibhalise khona, sifuna ukuwathola kwezindawo. Njengoba mina ngisuka kugodla umnyama mahlaba ayithola mafuzo afulele madoda, umathili isimbi ngomlenzo. Esilala tjani kophana ku ward 3 angifuni ukuthola sokuthiwa mina ngiyavota esigodini e6 vele phela haa ngifuna ukuthola khona eflapus. Siyabonga laphana siyekhiphana umbuso owezantu chief lo usinikeza inkenya, usinikeza ithukelo ukuthiwa isidabula, usinikeza into ukuthiwa ibhali, usinikeza sikholele ngathiwa zinkukhu. Asameni siyewudiliza umbuso kamnangagwa bantu bakithi.
Nanguvele impini ngigidi usesigodini ngoba manje ngisebutshana ngiyadubeka ebutshana lapha. Studio 7 ngifuna ukulungisa enye indawo lapho engiyizwa la umgaba 1984 ngatiswa igogo kumandebele indaba yatshonga ukuthi ngatiswa kumashonaland andiyabona into ezinye izinto kumele zilungiswa nxa bona sebesilwa inkomo ekhiyikhulumile bathi lithule zwi idinga zingasukuma khonale khathesi sokulabanye abakithi abangamzwanga unkomuntu ukuthi wayesithini xa esithi zizasukuma khona ngale esengizama lokuthi ngikhonekthe umama lo othi amahovethi ngathi amanye amahovethi engathi amahovethi sesijolathi sonke ukuthi lanxa umuntu esehamba phakathi kwabantu ngasebasithuzi ngenxa yokuthi abantu sebekhangela ukuthi usapota izanu ngathi amanye amahovethi asithi ukuthi siyafanana sonke sonke sisapota izanu hhayi izanu asuze ngafana isapota nami.
Studio 7 hhayi lami mpingelele Studio 7 bengicela ke libale yami lami emoyeni hhayi angifuni ukuphawula nje ngibe mude. Hayi ngikhala nje ngozethi nje yedwa lapha, ngikhala ngozethi la Zimbabwe Zanu PF zekhi zifa. Hayi problem yodwa problem selapha ekhaya kazethi hhayi ngoba izethi nje iwingi yeZanu PF le nje hhayi lo nyaka kuvotwa kuvotwa lo nyaka ngoba abantu abazathi sethi bavota bafica amagama engekho.
Ngibingelele enkundleni ngithemba lonke likahle. Ngiyezwa indoda leyi lamhlanje kuthiwa ngu-Angiston Sibanda ngoba uhlala ethi into zonke zilungile lapha ekhaya, into zonke zilungile elizweni, kodwa ngiyamangala masekhala ngemali yokuwa. Sihlala sisitsho ukuthi nalabo ababahlephunelayo labo abayibo abacabanga ukuthi ilizwe ngelabo bodwa kuzaphela ngelinye ilanga kungapheliyo kuyahlola, ngoba nango la esekhuluma ukuthi imali yawa elizweni iwa njani kuye imali elizweni yena esithi into zonke zilungile.
Hello. lawo bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, itale lePhalamende ele House of Representatives selipasise umthetho ovumeza uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali yokusebenzisa kuze kuyefika umnyaka ka-2025. Besokusele insuku ezinhlanu kuphela ukuthi uhulumende weMelika aphelelwe imali yokuhlawulela indleko zakhe. Umthetho lo upasiswe kumahola asanda kwedlula, njalo sokumele upasiswe litale leSenethi ubususiya sayinwa ngumongameli Joe Biden. Kusenjalo owake waba ngomsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uvikwa ezancintisa kukhetho lomnyaka ozayo edinga ukuba ngumongameli. Kubike abezindaba abe-Associated Press. UPence wayengumsekeli kamongameli Donald Trump, yena othi laye uzancintisa. Sixoxe locubungula izombusazwe njalo elilunga le-Triple C elihlala khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Ukungena kukamnumzana Pence kuma-primaries lawa our Republican Party for the President is just another option for our Republicans. Sibona uPence wayengu-VP kaTrump for 4 years. Engamkhuzi ngendaba eziningi awayeziyenza. UPence ekwazi ukuthi vele kwakungaphansi komthetho. So sibona laphana ngo-January 6 kuze kube lovukela eCapital sebefuna ukuthatha i-presidency ngodlakela. Sabona uPence laye ethule. So abantu abaningi babengakwanisa ukumvotela esithi thina ngama-independent, angiboni bemvotela if he is the Republican candidate. But khona ngale emncintisweni we-Republican Party, ngibona mina uPence engabi lamavoti amaningi ngoba ama-Republicans ngathi ase-far right or bakhatshana with his ideals. Abamsupporti ngokuba lukewarm ukuthi ahlale abe phakathi instead of far right. So mina ngibona ukungena kwakhe bengamnika amavoti angathi ayakwanisa ukuthi anqobe abe nguye u-presidential nominee.
Ngamanye amazwi uthi uPence kasoze anqobe uTrump kuma-primaries.
Okwakathesi sibona laye uTrump nguye ngathiwa ulama points amaningi esikukhangela khona ngathiwa ngama-polls aphumayo, ama-average angkhona athi yena uphambili by 20 points to his next competitor. So okwakathesi sibona sokungene umnumzana Trump, umnumzana DeSantis, umnumzana Tim Scott we-South Carolina, umnumzana Pence, lo mama u-governor we-local, ex-governor u-Nikki Haley we-South Carolina. So okwakathesi ngantu amavoti angikhona, they are spread out. Asikaboni ukuthi ozathatha yena le trophy ngobani, ngoba sikwazi ukuthi uTrump ule ndaba zakhe azimelele zona in-Georgia, leyinye le eka Mr. Smith, u-special prosecutor.
Umnumzana Tim Moringayi ucubungula izombusazwe njalo ulilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change, i-Triple C, khonapha eMelika. Sixoxela ese-Ohio. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amalunga ebandla leZANU-PF awedale lePhalamende apasise umthetho osolwa ngabantu abaningi owe-Criminal Law Amendment Bill, wabizwa njalo ngokuthi i-Patriotic Bill, wona owenza kube licala ukuthi izizalwane seZimbabwe zichothoze ilizwe lazo. Abalokhe bengakayihlola amabizo abo ku-voters roll bakhuthazwa ukuthi baphuthume namuhla ngoba kulilanga lokugcina. Ngakulunye uhlangothi uhlelo lokubhalisela ukuvota loqitshwa kusasa. Amabandla ezombusazwe athi aselungiselele ukhetho. Umongameli Mnangagwa aveze izolo ukuthi luza kwenziwa mhla ka 23 kuNcwabakazi. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Asidibaneni kweze kuseni njalo kusasa.